ngemva kweminyaka yonke leyi ama victims ngokwawo athatha ilead ahlala eyo achoyo ukuthini sabulawo khonoko mbona ngazathi kuncedile ngoba indlebe yomhlaba ize yabezwa lati yikho esikuchoyo njengenhlanganiso yebhejuli kaZulu kubana njengabantu bemathebheleland kuqakathekile ukubana singathuli kasikhulumeni lati umhlaba uzagcina usizwile ukuthula senze ngani akwenzakalanga ukuthula sibe sijabulisa abantu ngoba sithi khona kona sisemabandleni kumbeni sifuna ukuholisa indumba ngoba sesilohlupho lokuthi silabantu abathi ngoba bafuna ukuholiswa sithi laba bafayo basela izi akufumelanga sithi ngoba sifuna ukuhola bese sithengisa igazi labantu abafaka ubuhlungu bengalacala kufuze sikhulume siwenze ama commemorations siwenze asikhulumi leZimbabwe kuphela sikhuluma lomhlaba ukuthi bantu kwagangwa lapha abantu babulala abantu abangalacala kuthiwani ngakho so akumelanga abantu bemathebheleland bethule akumelanga abantu beZimbabwe bethule kuzothi sithi raise our voices against uhulumeni owagangayo wabulala abantu abangala cari zalukazi ezingalacala za retshwa amantombazane esikolo wa retshwa silabantu abagcwele iganga lonke leli abangabekwanga ngendlela elesizotha ngenxa yombhoqazo so mbona ngazathi njengabantu beMathebeleland njengabantu beZimbabwe we should always raise our voices around in ukubulawa kwabantu bona labo kufuze sikhulume kakhulu ukuthi sifuna ukubana kube le justice kufuze ukuthi sikhulume ukubana sifisa ukuthi abantu laba bebekwe ngendlela elesizotha
Ungathi udaba lweArmenia lolu lupha ithemba yini kulabo abathinteka kubi yigugurawundi eMidlands laseMathebeleland
kuza activate abantu kuzaqalisa ukuthi kunikela labo dasebe madolonzima ithemba lokuthi hayi bengaqhubeka belwela ijustice bazayithola so mbona ngazathi okwenziweyo yiAmerica ukuthi bethi ngemva kwe 100 years okwenzakalayo abantu beArmenia igenocide bona ngazathi kuyakhulumisana kakhulu labantu beMathebeleland kuyakhulumisana kakhulu labantu beZimbabwe ukuthi okwenzakala eMathebeleland kwaba le genocide njalo it doesn't matter ukuthi sokulesikhathi esinganani kufuze ilungiswe bona ngazathi lokho kuzanikeza ama victims ithuba lethemba lokuthi umhlaba kwelinye ilanga uzabezwa bona ngazathi njalo kuzanikeza lezigebenga lazo ukuthi hayi icala kaliboli
Kunsukwana ezedluleyo inhlanganiso yakho ibise Midlands lapho ebeli khuluma khona ngodaba lwegugurawundi bebe sithina abantu
bayalwamukela kakhulu uhlelo lezikhumbuzo lezi imhlangano esiyenzayo bayajabula kakhulu ukuthi at least sebethola indlela yokuthi labo beke bekhulume ikakhulu enkabazwe abantu benkabazwe bebencindezelwe kakhulu bebengatholi ilizwi so ngalokhu esikwenzayo izakhamizi zithi kasiqhubeke sisenze imhlangano eminingi ngizithembisile lazo ngoba nithe sisuka khona lezimfakela imhlangano ama-messages okusinxusa so mbona ngazathi kuqakathekile ukuthi sibuyele siyehlangana lazo ziyajabula kakhulu ukuthi sezingane ziyathola indlalo yokuthi zikhulume izifiso zazo